ngathi Charles owindatshana akade ukukhuluma ngendaba yena leyo kodwa ukuthi istatement engisibonileyo besikhani sikhuluma ngokuthi abakho license as a radio not i-internet so angiyazi ukuthi i-relationship ye-radio le-internet ihamba njani kodwa kungasenani kulento engani iyaphazamisa ngendaba yetali ukuthi indawo bengafuni ukuyi-register eZimbabwe ngoba nxa sikhangele i-internet esilayo yona le vele ikhona kathesi i-internet engani iyaxegaxega i-Starlink ungahamba kwamanye amazwe uthi uyayisebenzisa ungakhangela isipidi sayo isipidi sibile esingani siyacaca so sile system yokuthi siprotecte khonokho esiyabe silakho noma khonokho esiyabe silakho sizama ukuprotecta kuyinto nje oyibonayo ukuthi hhayi laye kufuze kudonswe amasokisi kwamanye ama-internet providers esilawo nalawa
uyatsho ukuthi icala eletheswa linkampani ngelokutholakala isenza umsebenzi wokusakaza i-radio station ingelamvumo kahulumende kodwa icala elikhona ngelokuthi linkampani ibisebenzisa i-internet service yenkampani le e-Starlink elokhe ingakaphiwa ilayisensi kungaba kuhamba njani khonapho livela ngaphi icala le-radio station le
well angikwazi ukuthi amagqwetha ayo inkampani le avume njani ukuthi i-charge yona leyo njengayona leyo ibe yi-charge esetshenziswe ku-Starlink ngoba kimi sibili liyana kayisiyo khonokho akade bekhuluma ngakho well but angila ma instructions ku Starlink ukuthi ngithi ibanjwe ngendlela le kumbe ngendlela leyana kodwa nje into engithengi ikhangele nje ngabona nganye into engani incwele
umphathi ntambo wezemali ubaba umthuli Ncube sesike samuzwa esithi i Starlink kumele iphiwe ilayisensi yokusebenza eZimbabwe kodwa uhulumende ukhanya ethatha isikhathi sakhe kungaba kusenzakalani lapho
well ngiyenge ngazi ukuthi uhulumende ucabangani kodwa okungani into nje okungani uyabe uyikhangele ukuthi liyabezama ukuthi aprotecte wona la ama-internet providers esilawo la ama-internet providers esilawo nalawa yiyo ngithi hhayi ngama-internet providers aqhulayo kuyaxega i-internet yabo iyaxega so i-competition enjenge-Starlink rest assured ukuthi ingangena konke lokho okunye okukhona lokhu lami nginje ngiyachiya ngiyakuchiya ngiye ku-Starlink.